Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela ku studio 7 ngo lwesine namhlanje ayikuseni ziku 2 kuNcwabakazi 2018 ngo sithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance umnomzana Nelson Chamisa usole ibutho lesizwe ngokudubula amahlayana njalo libulale abantu abakade bejengisele eRare izolo besola indlela iZEC eqhuba ngayo ukhetho yokwethula impumela yokhetho.
Abantu babulewe bathwaywa ngamasotsha kungela sizathu esiqondakalayo ukuthi ngihlale upresident Nelson Chamisa ukuthi hayi kungabi nodlakela lesi kuzele kuhlalisana. Sicele ukuthi abebutho lamapholisa labantu baziphathe ngendlela ekhuthaza ukuthula lizwe.
Zambe bekuqondile na ukuthi ibutho lesizwe lidubule njalo libulale abajengiselayo izolo lanqabe kulodlakela.
Ngendlela abantu abademonstrate ngayo singademonstrate ngokuthula kungeza ke kube lezi zinto zona lezo and I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu kuright ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela.
Siza kuzwa okunenge okuphathelane lempumela yokhetho kuntathela izindaba zethu kanye nakungcwethi ezicubungula ezombusazwe. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Ecingweni sile ntathele izindaba yethu uChris Gande yena okobulawayo ozasi tshela ukuthi kwenzakalani kathesi ngokhetho siyakwamukela kuhlela.
Yebo ngiyabonga.
Ye ungasitshela ukuthi kwenzakalani lamhlanje sikhangela impumela yokhetho sikhangela okwenzakalayo nje.
Hayi namhlanje njengoba usekuseni ngapha wobulawayo hayi kungani kuthuli kodwa ke ebusuku phakathi kobusuku imoda zamasotha zamapholisa enye yakhona elamanzi ethela amanzi ababayo bezibhodabhoda ngedolobho lonke enye yakhona size sabalandela sabona ukuthi kathi babhoda edolobheni kuphela kodwa hathi bebefika lasemalokithini abantu abaningi bebebaleka kodwa kungela othaywayo bengaphonga uzibona imoto zakhona babaleke. Ngiyabona bese besaba lokhu okwenzakale eHarare ukuthi kungaba ihlele.
Ye njengoba bekusebusuku nje bebhodabhoda lapho bekulabantu abaningi yini okungabe esingathi yimbangela yokuthi bebhodabhoda?
Ngisho abantu bebengabaningi kodwa ke kade kusenzakala ukuthi lapho nxa bedlula endaweni abantu abazilibazisa khona ukufana lamabhawa lamabottle store yibo kade kulabantu abaningi abantu bakhona yibo kade bebaleka nxa lapho bebone imoto lezi kodwa hayi kuthula kona bekuthule sekungani kade kulo msindo indawo le okule mahofisi e-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa yibo lapho obuke kwaqhamuka kona umsindo njalo yibo kade begcwele khona amapholisa nesikhathi siya khona sibhodabhoda ebusuku kona.
Ye, bebezimele nje abantu labo bengakhulumi lutho bengatshengiseli injongo yabo.
Hayi, bebezimele sibili kodwa sikhona esinye isiphathamandla se-MDC esibonakale phandle khonapho phandle kwamahofisi amapholisa amathathu asilanda leso siphathamandla asicela ukuthi sisuke ngoba nxa sikhonapho abantu abaningi kade bedlula bemkhulumisa lo udade kade khona yena lo isiphathamandla bemkhulumisa abantu bengagcwale benze ngani sesisebe sibalixukwana nje abafika sifunde 12 ama police abuya jay sikutshele sathi suka lapha uSlow ngiyalelokho ekhona kodwa uze wasuka ngemva kwesikhathi.
Ye ungabe ulodletshana lokuthi kwenzakalani khona ngapho lapho kubalwa khona impumela yokhetho kumbe njengoba sebehambisile amabhokisi abo lapho ukuthi impumela yokhetho lukamongameli ingethulwa nini lokunye nje?
Ye esekusukuzile ukuthi lapho kade bebala khona sebehambisile inani lokubana kuphume njani kodwa-ke khona le esigodlweni eHarare bathi bacelile abanye balabo kade bebala ama-agents akhona ukuthi aye khona le eHarare kuthiwa yikho abazafika bevumela labo ukuthi hhayi okwenzakeleyo namhlanje yilokho lapho esabala khona siyavumelana lokuthi kwaphumani impumela le yikho kungani kuthiwa sokwenze ukubana impumela kamongameli ingaphumi ngesiphangiphangi ngoba bathi bona nxa ingaze imenyeze futhi ukuthi akusela muntu oza enelisa ukuyisikisa ngaphandle kokuya emthethwandaba kodwa okwakathesi ithuba lisekhona nxa bengabona baveze lapho kuyaba kuphambaniseke khona kumbe lapho abazecawunti kuthelekezelwe khona yinto bengani bafuna ukuthi baqedelane lalokhu ukwenzela ukuthi ngasekumenyezwa kube ingasela muntu ophikisa le impumelo.
Ye okokugcina abantu bathini ngesehlakalo sayizolo lapho abakade betshengisela eHarare abadutshulwe khona kungabe kulokukhonona yini kuthule lamhla kumbe bakhona abalokhu bekhuluma ngakho?
Kakhulu bakhona bakhonona abakhuluma ngakho ngoba imbiko esesiyitholile lapha iveza ukubana zikhona ezinye izithatha amandla zebandla le-MCCC ezijotshwe ngamapholisa ebusuku. Siyazi ukuthi izolo amapholisa ake nemeze athi afuna umnumzana Tendai Biti lo mnumzana uTimothy Siva kodwa imbiko esiyithole lamhlanje ekuseni ngokuthi kuthiwa bahambe ebusuku endlini kamnumzana Job Sikhala bamdobha kuthe kungakezekali khonoku ngesikhathi laphana belwisana abantu sizwa kuthiwa kukhale imbhobho phandle kwendlu yakhe khonale ekitungiza bafuna bamdobha khonapho ebusuku imbiko esizwa kathese kuseni.
Ye hayi siyabonga kakhulu sizezwa ukuthi kuqhubekela njani phambili njengoba silolunye uhlelo njalo ekuseni ngo-8 o'clock ku-live talk kanye le lango-2 p.m. njengesihlala yethu.
Hayi sizaba lathi sibhodabhoda sizisela ukuthi kuhamba njani ngapha eZimbabwe.
Ye siyabonga leyo bekuyintatheli izindaba yi-Studio 7 uChris Gande ebesikhuluma laye ekobulawayo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usole ibutho lesizwe ngokudubula amahlayana njalo libulale abantu abakade betshengisela eHarare izolo. Besola indlela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ethula ngayo impumela yokhetho. Embikweni ofundwe yisikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda, umnumzana Chamisa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalesi sehlakalo lapho okuphinde kwalimala abambalwa kwabhubha abathathu ngemva kokudutshulwa ngamasotsha abehlomile. Amasotsha la abexotshana labatshengiselayo abakade belubhekise enzikini yedolobho ngemva kokuba bathelwe ngamanzi ababayo kanye lentuthu etshisayo. Ngesikhathi bebuthene esangweni lehotela ebivaliwe befuna ukungena. Asizweni amazwi kamnumzana Sibanda.
Abantu babulewe bathaywa ngamasotsha kungela sizathu esiqondakalayo ukuthi ngesani upresident Nelson Chamisa uthi hayi kungabi lodlakelelizwe kubele kuhlalisana.
Umnumzana Sibanda uthi besingekho isizathu sokuba abantu behlukuluzwe njengoba besebenzise ilungelo labo lokutshengisela.
Sicela ukuthi abebutho lamasotsha lamapholisa labantu baziphathe ngendlela ekhuthaza ukuthulelizwe.
Amasotsha abikwa abetshela wonke umuntu ukuba aphume edolobheni okubangele ukuthi kusale kungela muntu. Abaphila ngokuthengisa impahla ezijiyeneyo labo basukile edolobheni. Kwasala amasotsha abehlomile abexotsha abantu bonke esithi bephindele emakhaya. Bekuthule kuthezwi edolobheni leHarare izolo kusihlwa kungela bantu abanyakazelayo njengenhlala yenza. Lolu daba lilulotshelwe intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama. Ukusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa usegcone umanyano weMDC Alliance ngalolu dlakela.
Incidents of wanton violence and hooliganism which broke out this afternoon in the capital come as a complete surprise.
Udlakela lobudlongudlongo obuqhamuke namuhla busimangalisile. Sithisa umanyano weMDC Alliance umlando ngalokhu okwenzakaleyo ngoba kuphazamise ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Which was meant to disrupt the electoral process. Equally, we hold the party and its leadership responsible for
sibetheza njalo umlando ngokubhubha nokulimala kwabantu kanye nokubhidlizwa kwempahla ngoba bebekusekela
acts of political violence which they aided and abetted.
So kufanele iMDC Alliance isuse abasekeli bayo ezitaladini ngoba belomudlongodlwangu.
Its violent supporters from the streets so peace returns to our country.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa obesethula umbiko lo izolo. Ukusenjalo isikhulumeli sika Mnumzana Chamisa Mnumzana Nkululeko Sibanda usegcizelele ukuthi abantu beZimbabwe abasoze bevume ukwethulelwa impumela yokhetho lukamongameli engaqondanga ngoba esithi kusobala uMnumzana Chamisa wanqoba kukhetho. Umnumzana Sibanda uthi izekhilayo impumela yokhetho kodwa kukhanya ingani ifuna ukulukhu guqula ukwenzela ukuthi kuthiwe uMongameli Emmerson Mnangagwa yena okhokhela ibandla leZANU PF nguye onqobileyo. Izekhi yakuphikisa lokhu isithi sahlolisisa ukhetho lolu ingakethuleli uZulu. Umthetho kubeka sobala ukuthi izekhi kumele yethulele abantu impumela yokhetho lolu phakathi kwensuku ezinhlanu. Umnumzana Sibanda uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Bona ngani ukuthi agcine ukuthi zethu iqhilile njalo babhiza abantu bezethu ukuthi bazama ukuthi bathole ukuthi bangenza njani ukuthi uphedele uMnangagwa acile lamanamba eneleyo. Lokhu siyazi ukuthi kunjenje babhizi kabalali bezama ukuthi badlale ngezinombolo benzele net ukuthi obe ngupresident uMnangagwa acile kwenile kulolu khetho. Kuqiniseke lokuthi upresident Nelson Chamisa usewinile ukhetho lolu. Ngaleyo ndlela sokumele ukuthi Zach icho ukuthi ngubani ophumeleleyo kulolu khetho. Siqhubekele phambili lize lathi lingene esibangeni sokuthuthuka.
Abantu baza kuthi Dr. Sibandali lobo bufakazi bani obuveza khonokho okukhuluma ngakho?
Ubufakazi obukhona ngoba ukuthi abantu bezach siyabacela ke manje ukuthi hayi nxa lina libone ngani lile elikukhulumayo kuyiqiniso khiphani inambali zelelilazo lizake emphakathini kwazi ukuthi lithi abantu abavota kupolling station kuma polling station wonke ngobani bangaki. Singakhangela zelezi number sizabona ukuthi izek isile number eziningi ezedlula lezi zabantu ababe ekade beselelisi kuvota kuma polling station. Izek njengoba iyo evunyelwe ngomthetho ukuthi iphathe inamba ezinjengazenezo yiyo elomlando wokuthi itshengise uZulu ukuthi inamba zayo ziliqiniso njalo zilandelana nalokho wabhalwa phansi ngama-election agent ngesikhathi kubalwa amavoti.
Sizwile ke izekhi sithi izalibiza emahhofisini ayo khona ngapho ilivezele ukuthi into zihamba njani. Sebelibizile yini njalo lihambile nxa belibizile bathen?
Sidingi kubizwa ngabasithumele nje kuphela. Sikubiza ke soko sithi i-database yabo inumber zabo abasebenza ngazo zona zodwa ziyazikhulumela phela abantu bezekhi kusho ukuthi imedic abazazi yikho besehlile ukubala mhlawumbe bazifundiswa ngupresident uMnangagwa 4+10 i-40. Into eqakathekileyo yukuthi nxa bangaletha lezo number ingwethi ezikwazi ngezenombolo zizawubona ngelihlelilodwa nje kuphela ukuthi hhayi la ma-number awahambelani.
Pho-ke njengoba amasotsha kukhanya ngazane abe lokhu esemigwaqweni abantu baza qhubeka njani besiya phambili ngakhonokho elizama ukulwisana lakho?
Abantu bezimbabwe banendlela eziningi kakhulu abangenza ngazo ukuthi uhulumende wabo alalele izikhalazo zabo. Njalo izekhi kufanele ikhumbule ukuthi akusiwo makhoti alamandla kakhulu elizweni kasiwo masotsha amandla okubusa le mvumo yokubusa abantu ivele ebantwini. Ngakho-ke izekhi kufanele inanzelele ukuthi nxa abantu bezimbabwe besithi hayi bo Tshani nizenzo kuqulani ukwenza wenu shingayi mayitiro bacha beqinisile njalo bafuze bekethise izek ize ifunde kahle
lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye icele le MDCT ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Ukusenjalo ukuhlaziya lolu daba sixoxele lengcwethi ecubungula izombusazwe uDr Priscilla Mtungwa Ndlovu.
Ngibona ngani inkulumo lazo izizilethe ukuthi abantu bagcine sebesemgwaqweni. Njalo amasotsha ye abengamelanga bekhona. Kodwa mina ngizwe kakhulu ngoba bengilalele ukuthi okwenze ukuthi amasotsha azabe khona. And kuyinto embi kakhulu njalo ukuthi ngathi siya kengisela emgwaqweni. Sesiwulala izinto zabaningi. Sesisethusela abantu abazihambela emgwaqweni. Sesisekha ama-roadblock thina sesifaka ama-roadblock njengabantu abademonstrator. Umnangagwa ukhulumile ngakhona lokho akhulumile lami ngimlalele ikhuluma. Ngibona ngani okumenza ukuthi azaqambe abantu ngamavili. Yazi ukuthi mina ngingathi ngilo mntanami ngimthole ejikije lamawindi kamakhelwane. Ngiyekele ukumkhuza. Umakhelwane uzasukuma athi khona amawindi amasile kumbe kulokuxokozela lapha esihlala khona ngenxa kamamtungu ongakwazi ukukhuza abantu abakhe. I-MDC nxa abantu kade besemgwaqweni sebexokozela. Uchamisa kumbe ulomsekeli kumbe lobani bemelela aphuma thayi bakithi siyakubona lokhu nxa lifuna ukuthi lidemonstrate lingatshayi izimota zabantu lingahlukuluzi abantu abazihambela emgwaqweni. Thina abanye sinabomama bethu abahlala khona ekhaya asifuni ukuthi umama ezihambela mesiyakhupha izinyo lakhe sechayo ngenxa yokuthi ubonakala emgwaqweni ngenxa yokuthi abanye abantu bazontshile ukuthi kabawina nge-election. Asiyo democracy leyo. I-democracy ithi exercise democracy yakho la uhloniphe lami lami engingafuni ukuba phakathi kwelokhuze uhloniphe i-property zabantu. Mina njengokubona kwami owinile uwinile ongawinanga kawinanga njalo mayele amavoti kaakabalwa ukwazi njani ukuthi usuluze lamavoti engakabalwa angakapheli. Mina ngumbuzo wami endlawo nalo.
Abantu bathi ngabe kusetshenzisiwe tear gas, ama-rubber bullets, kunengi ongabe kwenziwe kulokudubula abantu abanye badutshulwe emuva emhlane bebaleka. Njalo kulama-video abanye betshaywa bekhatshwa belele phansi. Umuntu ungasikho ukuthi uyalwa kumbe impilo yesotsha isengozini hhayi.
Ye, lokho kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sesiyeni ukuthi abantu bahlukuluze ngaleyo ndlela. Asikwazi ukuthi kuhambe njani ukuthi kuze kuyehlukuluzwa ngale ndlela. Ama-teacher ye siyawabona lami ngiwabonile circulator ku-social media. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi njengoba ukhuluma ukuthi ulahlekelwa yimpilo yomuntu ngenxa yokuthi umuntu usedutshuliwe u-exercise ama-rights akhe kumbe umuntu usedutshuliwe ngenxa yokuthi ube-demonstrator kumbe umuntu usedutshuliwe. Ngendlela abantu abademonstrator ngayo if we singademonstrator ngokuthula kungeza ke kube lezi zinto zona lezo and I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu ku-right ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela asikwazi ukuthi sisusa kuze kuyefika khonapho bekuyini. U-demonstrator u-right as long as you demonstrate peacefully but kubi njalo ukuthi unjalo u-demonstrator ukususiyabulawa. But angikwazi ukuthi i-situation enjenganalo sizeqeda ngani njengabantu beZimbabwe. Sotsha le-civilian akuhambelani.
Kuyukuthi kunganqoba ibandla le-ZANU PF abantu bengaphathwa ngochuku yini?
Mina angiyikho ekhaya kodwa ngokuzwa kwami abantu bekhuluma ngendlela i-election ebehamba ngayo ngendlela abantu kade behamba besiya campaigna ngayo lokuzwa ama international observers labantu abantu abavela kwezinye indawo bathi election up to the time kwaze kwavota kwaphela it was peaceful. Mina engifunayo eZimbabwe ngifuna ukuthi eZimbabwe lathi siphile njengamanye amazwe kube lokuthula sivuselele i-economy yethu ekhaya lethu sibuyele sonke siye sihlala phansi. Ukuthi ivuswa ngubani mina kimi akungikhathazi. Usizi ukuthi umnanga kwa iloya, uChamisa iloya, uPiti iloya, uWelshman Mube iloya, ngabantu abazi umthetho. And umuntu owazi umthetho uyakwazi ukuthi kakhuluma izinto ezingelamafacts. So kumele umuntu asebenzise amafacts, athi angasebenzisa amafacts akhiphe i-evidence. Anje amakhosi wafuna i-evidence. Khiphe i-evidence ukuthi hayi mina ngithi ngiqiniwe ngalindlela. Mina ngithi ngiqiniwe ngalindlela, hayi khona ukuthi hayi angisoze ngamukele ama-results. So kufanele lo muntu onjani oqhilayo, laye nxa esithi khona mina ngizaqilela ukuthi ngifuna ukuthi mina ngihlala ngiwenyele.
Lowo ngu-Dr. Priscilla Mtungwandlovu, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxela e-Seattle khonapha e-Washington State eMelika. Kusenjalo obulawayo uvote ngokuthula ngomvulo njalo iningi likhanya lamukele impumela yokhetho lanxa kuke kwaba le mbiko yokuthi amalunga awe-MDCT abesefuna ukutshengisela isukela emahofisini abo kobulawayo kodwa amapholisa aphanga abavimbela phakathi izolo. Ikhomishini yezekithi siqalisile ukuhlela impumela yokhetho yakobulawayo yokudinga umongameli andubana ithunyelwe esigodlweni eHarare. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo beselibuyele emsebenzini wensukwini namhlanje ngemva kokuvota ngomvulo lamukela impumela yokhetho ngenjabulo kulandela ukunqoba komanyano owe-MDC Alliance othethe zonke iziqinti zedolobho kunye nezigaba ezilithumi lanye ukuthi ibandla leZANU-PF lathola isihlalo seBulawayo South. Isiphathamandla seZEC wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqutshwe kahle sebeqalile ukuhlela impumela yokhetho lukamongameli.
I-presidential kayimenyezelwa iyamenyezelwa khona leHarare. Lokhuyana kethe bekwenza bememezela ama-commissioners u-chairperson ubegcizelela lokho kede kusuke kuma-constituencies. I-presidential akula muntu okhuluma ngayo ngaphandle kokuedda okuedwayo kungaqeda ukwenza i-tiling liyana isihanjiswa phezulu. Nxa ukhangela laphana kimi yiyo abayikhangelayo ukuthi bathale wonke abeprovinsi abavotileyo ku-presidential kwenza ukuthi kuhambe baye ku-compare lesikuthole esesiwuhambisile Harare ngoba ngikhuluma nje ama-results analana abasebenza la oreda siseHarare azahlangana lala eHarare sebe-compare ukuthi kuyahambelana yini. Kwenza ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywa into eliqinisa.
Ncube uqhubeke ethi impumela yokhetho lokudinga umongameli abantu bayilinde ngamehlo abomvu ngemva kwamalanga amahlanu kuvotiwe.
I-presidential umthetho uthi within 5 days. I-5 days iziphela mhla ka-4. So kukhangelela ukuthi within 5 days mhla ka-4 i-last day amanxasiphuzile kube yikho kuyakhulunywa khona manje.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyoni uthi ibandla leZANU-PF linqobe kuhle njalo kulokuthula.
Hayi, iZANU-PF linqobe kamnandi. It was a peaceful issue. Bekungelampi, bekungela kutshaya kwabantu njengezikhathi zakudala. Siyakubongela. Basole kokuthi ama-results ka-president aphume kudala.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT wobulawayo umnumzana Gift Banda onqobe kukhetho emele umanyano we-MDC Alliance esezayamela injube lobhengula edale lephalamende uthe njengebandla bayajabula ngempumela yokhetho njalo umongameli wabo uthole amavoti amaningi kulabanye.
Kobulawayo kuma-councillors sinqobile 29 out of 29. Kuma-MPs sathola 11 out of 12. Siluze iBulawayo South. Okunye okwenze saluze iBulawayo South ukuthi besilabantu ababili ade bemelele i-MDC Alliance yeBulawayo South. Mina bengime enjube lobhengula as a member of parliament. Siwenzile umsebenzi ngendlela obufuzi wenziwe ngawo. saphumelela ngendlela ade sikhangelele ukuthi sizophumelela ngakho. Lo president uChamisa laye ophumelele kuyo wonke ama constituencies akobulawayo. He came number one. As a province kuyasijabulisa lokho ngoba senze kuhle.
Kumpumela yokhetho esithe yamenyezelwa, ibandla leZANU PF lithole izihlalo zedale lePhalamende esezedlula isilinganiso sokubili kokuthathu i2/3. UZulu uselinde impumela kamongameli ngamehlo abomvu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eProvincial Command Center, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, sithanda njalo ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Indebele. Siyabona njalo ukuthi iyatshaya ingxoxo, abanye abavumelani lokukhulunywa yisiphathamandla se-MDCT esikhulumela umnumzana nesenchamisa, abanye bavumelani lokukhulunywa zingcwethi zethu ezicubungula ezombusazwe, kodwa abanye bavumelana labo. Kunjalo ke vele abantu abalambono ofanayo.
Okay.
Njalo ke lapha omunye othe singamtshayela ucingo ngoXolisani Dube, mnumzana Xolisani Dube. Unjani ke mnumzana Dube? Siyakwamukela uhlelo mnumzana Dube. Ye, ngabona ivolume yakho ngiyayizwa ingani phezulu. Okay. Lapho ngafaka ivolume phezulu khona uzangizwa buti Xolisani.
Okay.
Uyangizwa kathesi?
Okay.
Ye, unganika umbono wakho ngalolu dabo olusegudwini olokutshengisela kwabantu olwempumela yokhetho konke okwenzakala eZimbabwe. Hayi, nithemba kasizwa nani lo mnumzana Xolisani Dube. Ungabe lokhu khona yini ecingweni? Ukhona Dube? Hayi, hayi, kusobala ke ukuthi umnumzana Dube lapha ungani kangizwa ecingweni.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz, la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Asambeni thina kwedakithi matuta siyovota sifutheni kuma sambeni.
Sibonge njalo abasilandela kukhasi lethu leFacebook i-VOA Indebele, silo Dumeze Ncube, silo Mizi Hlahla, silo Carlos Ndex, Tiphani Zivani, silo Khumbulani Ncube, silo Thuthukani Mzila, labanye nje abanenginengi singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance umnumzana nesenchamisa usole ibutho lesizwe ngokudubula mahlayana njalo libulale abantu abakade bejengisela eHarare izolo besola indlela ikhomishini yeZEC ethula ngayo impumela yokhetho. Sicubungile ukuthi kambe bekuqondile na ukuthi ibutho lesizwe lidubule njalo libulale abajengisela izolo lanxa bekulodlakela. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.